So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamvela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlazi ku-10 Mfufu 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni we-Bite Bridge.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le-Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika.
Izakhamizi zeGwanda lapho okucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zalo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsika mtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo ngelokuthi zidinga imkhoba.
Bagcwele esigabeni sakomathe ngike ngafika ngababona bengithenga nje izimbuzi, so ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithathe ebantwini bengazange bazisebenzise.
Sile ngxoxo lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasimanda.
Lingabe lo mbuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani, thina sesizamile konke sayekhothi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba inani lababulawa umkhuhlane we-COVID-19 elizweni lokhu lisehla. Izolo lolugatsha lwazise ukuba kulabantu abangamachumi amane lantathu ababanjwe igcikwane le-coronavirus. Sikhathi sinye kubikwa kungela loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Abalegcikwane lelizweni sebefika phose inkulungwane ezitshiyagalombili 7994. Kuthi ababulewe yi-COVID-19 sebesedlula amakhulu amabili 229. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoqa ukubhikitsha emngceleni we-Bite Bridge. Sokuke kwaba lokutshengisela okufanayo emngceleni lo lanxa kungabanga labantu abaningi njengalokhu okwakukhangelelwe. Abatshengiselayo laba bathi bafuna umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esihlalweni ngoba esehluleke ukubusa. Sixoxele isikhulumeli senhlanganiso yezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusumuzi Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uhlelo lokubhikitsha njengoba besisazi ukuthi phambilini lwaluvele luphakanyiswe ngabantu beqembu le-Economic Freedom Fighters abalana eMzantsi Afrika. Kusho ukuthi lolu soluthe lwenzakala nokubhikisha okwenzakala ngase embassy yaseZimbabwe lapha ePretoria. Kwenziwe nje ngamaqembu nembuthano yabantu abancane akade befuna nje ukuthi babonakalise ukungaphatheki kwabo kahle ngendlela izinto ezenzakala ngayo lapha kwelaseZimbabwe. Siyazi ukuthi kuqhubeka kusiya phambili kunamabandla nembuthano eminingi lapha eSouth Africa engajabulanga ngendlela izinto ezenzakala ngayo kwelaseZimbabwe. Okusho ukuthi bonke laba nabo bafisa ukuthi babe yingxenye yalolu bhikisho, kuvalwe ngempela ukwenzeka kwezinto laphaya emngceleni ukuze iZimbabwe iphatheke izubuhlungu bokuvalwa kwezebhizinisi. Esicabanga ukuthi kuqhubeka kusiya phambili laba abahlela lolu hlelo lokubhikisha, kusho ukuthi sokungaze kugoqela amaqembu ezembutho ezombusazwe aphikisayo lapha kwelaseSouth Africa kanye neminye imbuthano yamalungelo oluntu okungenza ukuthi sigcine sibona mhlawumbe imncele waphakathi kweZimbabwe neSouth Africa suvaliwe ukuze mhlawumbe bathole ukuthi uhulumeni walapha eSouth Africa bathi ukukhulumisana kangcono nohulumeni waseZimbabwe kusho ukuthi ingxoxo zisaselapho mpela ukuthi kube nombhikisho omkhulu kuvalwe ezomnotho kuleli kuloya mncele
Nxa sikhangele ezegciwane le-coronavirus sizwa kuthiwa kungani kunganeno lezinsuku ngokubona kwakho kungakubangelwa yini lokhu
siyazi ukuthi izinga elokuhlola abantu kumbe ukutesta ucwaninga lithe ukwehla ngakho ezinye izibalo esizitholayo zikhomba ukuthi soku kunabantu abangaka banomkhuhlane azona ngempela ngeke sisho ukuthi zikhomba kuyikhona khona ngoba uhlelo ucwaningwa lwehlile kakhulu uhulumeni akasalugijimisa phambili ucwaningwa lolo lokuthi kubheke ukuthi abantu bayagula na ngokokuqala lokho kanti ke futhi okwesibili siyacabanga ukuthi ngoba sokungathi kuyaqala ukushisa njengoba sisazi ukuthi lo mkhuhlane uhambisana nokubanda kakhulu lapha kuzwekazi laseAfrika kakhulu lapha eMzansi Afrika siyazi ukuthi sokuyisikhathi sokushisa kungakho ngoba siyazi ukuthi umkhuhlane wophepha lo uhambisana nalo mkhuhlane weCovid uhambisana ke nokubanda kusho ukuthi ukwehla sokungabangelwa ke njalo ukuthi sokuyaqala ukushisa kule ndawo
umnumzana Vusi Muzi Sibanda isikhulumeli senhlanganiso yezizalwane zamazwe ezwekazi le-Africa ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo zakhamizi zeGwanda lapho ucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamtanda ezibikwa zithathela abantu izifuyo nelokuthi zidinga imikhobo izakhamizi ezimbalwa zikhala ngokuthi imbuzi zazo zafa zatholakala zilamanxeba entanyeni atshengisa ukuba zamunywa igazi izanuse lezi sezihle zathola ixesha lokuthola izifuyo uAlbert Ncube usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGwanda
izakhamizi zeGwanda phansi kwezinduna uMathe uNhlamba kanye loMarupi zikhala ngabothi kamtanda okubikwa bethatha izifuyo zezakhamizi besithi bakhipha imikhobo emakhaya sixoxele umnumzana Edgar Ncube osuka eSimbuka
ibathuphile sibili bagcwele esigabeni sakomathe ngike ngafika ngababona bengithenga nje izimbuzi so ngithola ukuthi bathengisa izimbuzi abazithatha ebantwini bengazange bazisebenzele angikwazi ukuthi imisebenzi abawenzayo uqinise kokunganani ulamanga okunganani bar okukhona kukhanya bathi bona bale zinto abahamba bezithatha ebantwini kumbe bezikhiphe ebantwini ezikhanya nganizinto ezingaqondanga so hhayi ukuba khona bakhona sibili khanya baphezu kwawo umsebenzi wawo
otsikamtanda laba kubeba bethiya bexabanise izakhamizi zemakhaya ngokwetheza ezine ubuthakathi phansi kwemithetho kuleli kulicala ukwetheza umuntu umlando kuloya ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
le MDC Alliance lithi iCommission ebona ngezokhetho eZEC yayimele ingavumeli ibandla le MDCT ukuthi lixoxe amalunga alo awudalele parliamente sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda
Lingabe lombuzo lithi kanti njengoba MDC abatwabeni bayathathwa lenzani thina sesizamile konke saye khothi saya kuzeki sabhala okuthiwa ngama objections hayi abazange babe lendaba lakho sina siyakwazi ukuthi zeki bathi libandla elizimele lodwa abathi ngesikuthiwa is an independent commission kodwa ngokubona kwethu hayi ama institutions eZimbabwe kusuka emapoliseni kusiya emasotsheni kusiya kuzeki kusiya wonke lawa ama institutions egovernment afanda aphe udemocracy Achi, se sebenzela nalezano.
ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha?
Izanu iyesaba kakhulu iMDC Alliance njengoba lisazi ukuthi namhla lokhu ilegitimacy kaZanu PF ukuthi ibuse lokhu isolwa ngabantu. Sebefuna ukuthi bangene eParliament umnyaka lo ungakapheli, ngingathi singakafiki ku 2023, sebebambene la le MDCT kakhuphe baguqule isisekelo sombuso. Isisekelo lesi bafuna ukuthi electoral law ithi umuntu oxotsha omunye eParliament, sithi party thize exotsha umunye MP eParliament yiyo evunyelwayo njalo ukumbisela kungalama by-election. Bazama ukuvikela ukhuphe ukwenzela ukuthi engayangeki ungaya kuma by-election ama members of parliament uza bamba insiba zejuba kuphela. Yikho ke bafuna ukuthi kungakapheli iminyaka yonalo lo 2020 kusiya ku 2021 kahle baguqule isisekelo sombuso ukwenzela ukuthi izanu ingaxotsha umuntu eParliament, iMDC ingaxotsha umuntu eParliament, iMP loyo bayaphonga uhlomelo omunye kungalama by-election. Yikho ke iliqinga lokuncedisana bebulala umbuso wabantu esithi rule of law, human rights, le impartiality yama judges. Yikho ke abantu abaningi abeZimbabwe bayasitshela ukuthi hayi lingazihluphi ngalokho lokuphendulana labo liqedisa ikhadi, kufana lomuntu oxotshana lomuntu omthathela izigqoko egeza wasexotha isilima nomuhlanya lubaleka nesigqoko sakhe. Abantu ababonayo bayakuthi wena oxotha isihlanya lowo ngunjani ohlanyayo. Yikho bayasixwalisa sibili ukuthi hayi singazihluphi ngalaba abantu, bayekele nini sevele sesiqede ngabo.
Umnumzana Felix Magalela Mafast Banda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingxoxo-mpikiswano ebikhangelelwe ukwenziwa ngumongameli Donald Trump lozancintisana laye umnumzana Joe Biden ngolwesine kuyona le iviki ayiseyikwenziwa. Abaqoqa lolu hlelo bebethe njengoba uTrump wabanjwa igcikwane le-coronavirus, kwakuzamele benzele ingxoxo-mpikiswano besezindlini zabo kusetshenziswa umabonakude. Kodwa uTrump wala lokho esithi ufuna ukubhekana loBiden mathupha. Australia selehlise inani leziphepheli ezemukelwa yilelo lizwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembula.
Izakhamizi zemaphandleni zithi zilakho ukuhlaselwa indlala ngomnyaka ozayo ngenxa yokuqonga kwentengo yenhlanyelo okuzadala ukuthi iningi lazo lingalimi. Inhlanyelo elesilinganiso samakilogram amahlanu, i-5 kgs, ibiza amadola emelika alichumi lanhlanu, $15. Lanxa uhulumende elohlelo oluthiwa mfumvudza intwasa olokuncedisa izakhamizi ngenhlanyelo kayisibo bonke abayitholayo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngugcweleyo eseGwanda.
Iningi lezitolo ezithengisa inhlanyelo kaziyamukela imali yakuleli osekuthe iningi lezakhamizi lisehluleka ukuthi liyithenge ezitolo. Lapho etholakala ithengiswa ngemali yakuleli iyabe ibiza imali emangalisayo. Izulu liqalile ukuna endaweni ezithiyeneyo zelizwe kule viki, kodwa izakhamizi ezixoxelazo zithi azikaqali ukulima ngoba zingelanhlanyelo. Uhulumende upheze nezakhamizi inhlanyelo phansi kohlelo lokulima kungasetshenziswa amakhuba olwegatshompo kodwa layo kayeneli ongadala indlala kuthi unkosikazi siphathisiwe Mthombeni owesilikwe eGwanda North.
Inhlanyelo kagatshompo siyitholile sibili sesilungiselela ukulima amagodi esigebhile but into esuke ibe lusizi ukuthi imlutshwane njengomuntu bephiwe 5 kg and asilandele esingangezelela ngayo njengoba inhlanyelo idura kangaka okutho ukuthi vele kuzaphinde kube yindlala futhi ngoba abanye kabayitholanga layona leyo kagatshompo.
Emawane eGwanda bathi kabakayitholi inhlanyelo esuka kuhulumende kungakho kabakaqalisa ukulima lanxa izulu linile. Wuthu mnumzana Gabriel Pondo.
Sihleli so emakhaya vele akula lo muntu osengene emasimini. Ngendlela yokuba enhlanyelo vele kasilayo. Sichayile ugatshompo sibili sichayile kodwa bese sisaphiwa inhlanyelo siyaphiwa inhlanyelo hayi. Kuthulisile siwazi ukuthi kanti kungabe kuhambani. Inhlanyelo iyadura. Dura lokhana kokuthi vele manje nxa iyabiza 10,000. Yena umbalisi angaza kayithenge layo naleyo 10,000 ngoba ha kuphezulu kwamandla ethu lokho silibukele soyizulu liyana. Abantu bayakhala bapho kukhangelana akula loyacela inhlanyelo komunye.
Umnumzana Lunguza Mlala odabuke ekhezi uthi yena uhola imali akuleli kungakho kasoze ngelisa ukuthenga linhlanyelo ethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Imali okhuluma ngayo leyo asiyomali esiyitholayo thina uma sikhuluma ngemali sikhuluma ngamabhondi. Imali vele engasebenziwe infact ake ngiyithenge inhlanyelo sengabalimi thina kuza si-affecta kakhulu so vele hhayi lokuzasilimaza kakhulu hhayi njengathi abalimi zeke besizama ukuthi silime emakhaya suze siphumelele.
Obona ngezokulima ezansi emaNdebeleni umnumzana Innocent Nyathi ubike ukuthi sebethola amathani enhlanyelo angamathumi ayisishiyagalolunye kodwa uduba ababhekane lalo ngolokuswelakala kwezimota zokuthwala inhlanyelo isiya kubalimi. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami uSithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxalo nkosazana Loveness Wesa, umculi yena osichasisela ngehlelo asiqhubayo ezokwelapha ekhona pha eMelika.
Angifuni profit and speaker but ngiyakwanisa ukuthi either nginikwe i-message or ngiboniswe ukuthi umzimba ugula ngaphi ngalesi sikhathi. Umuntu lo ufuna ukulatshwa ngaphi ngalesi sikhathi. Nxa ukuthi kulezihlahla angikabizazi but nxa ngifika ekhaya ngilethemba lokuthi nxa ngingena lami ezihlahleni ngisithi sihlahla ngicela unitshengise ukuthi ulapha ngaphi emzimbeni. Ngiyakwanisa ukuthi izihlahla lami sengibonise ukuthi zilapha ngaphi emzimbeni. Right now ngisebenzisa kuphela inhliziyo yami kuphela. Ngivula inhliziyo yami uNkulunkulu letha uthando lwami through inhliziyo yami ngilaphe ngincedise umuntu lo ogulayo. Ngiyenza njalo lami ngiyenza imeditation ngikhuleke ngihlale phansi ngibe lo muntu lo ofuna ukulatshwa loba engekho kimi loba ese UK loba esengapi. Yes ngibona ama miracles esenzakala ngibona abantu abakukhoma sibili emsibedlela sebenza kuthiwa sebenza ihamba bephuma kukhoma besila. Ngibona abantu abalama cancer besila. Ngibona abantu abaparalyzed besila. Ngibona abantu abalezinto ezihluphayo njengama relationship, abantu abadinga imisebenzi besila.
Sesibona sokwaqhamuka leli gcikwane le-COVID-19. Lokho okukholelwayo kungaphathisa yini abantu ukuthi behlise impawu ze-COVID-19?
Angizichayisifu ukuthi mina ngiyalapha, mina ngiyayenzani, hayi. Ngile ama-practices engiyakunika wona. Very simple. Even abantwana abancane bayakwenza. Very simple. Noma umntana wakho enganzi kuhle esikolo, bona lama bakuthiwa ngodandayethu, hayi. Akula muntu ongodandayethu. Siyalinika ama-practice okuncedisa ingqondo. okuthiwa angesikhiwa ikubalansa, balancing of left brain le right brain. Ngoba ingqondo yomuntu sisebenzisa only 10% to 15% yengqondo. I-brain. I-90%, 85% to 90%. Ngayisebenzi, ilele. So nxa sisenza ama-practice lawa, sisenza ama-meditation, sisenza usileta ama-messages a-positive engqondweni, emzimbeni wethu. Umzimba uyalalela ube suqalisa ukuchwapuluka ama-cells abe selele, aqalisa ukuvuka. Kufana lesihlahla nxa kade ungasitheleli. Plus asithi thina abantu bengayi kudokotela. Kwesinye isikhathi abantu bayabuyela kudokotela. Udokotela abatshela ukuthi wena, kanti sokuhambe njani into zingani sezitshintshile, into sengani sezifuna ukuba normali la. So isifiso sami ukuthi ngincedise iningi labantu, especially bonke ukuhlangana labale i-HIV. Dinga at least 1,000 people engizasebenza labo. Ngifuna uzoyenza ama-practice lawa lami nxa ulokuhluphayo. Ungitshele after at least 3 months. Akula zihlahla ezi-involved, akula nto ezinjani njani, awubambi lutho. It's just you lenhliziyo yakho.
Wena wazakala ungumuntu wezomculo lemidlalo. Njengoba wake wasebenza nje emakhosi theater, ulokhu uqhuba yini ezomculo lemidlalo? Kuyini ongakutshela abalandeli bakho, ama-fans akho?
Mina ngilokhu ngicula, ngilokhu ngigida. Owenzakalayo empilweni yami, bengilokhu ngigida, ngicula, lengibona, ngihamba, ngiseyahlabela lama-artist we-Hollywood, konke lokhuyana, into zazimnandi zinjalo. Kodwa ke ngokubona kwami ngibona ukuthi uNkulunkulu ubele something abemele ukuthi angibonise ukuthi ngincedise abanye lami, not just mina. Ngase ngilimala, ngama ukugida, kwenza njani. Ngikhuleka la kuma ancestors ami, ngiyabelieve ukuthi mina okhokho bethu bale ulwazi ababelwazi. So ngiyabona ukuthi khonapho yikho ngathi khona kulesintu phakathi, ngoba isintu yikuthi ngiyabiza okhokho bami. So now nxa ngibuyela estage ngisiyayenza engangikwenza 10 years ago, kuhlangene lokuthi ingoma yami nxa ngiyihlabela, umuntu oyilalelayo uselapheka. So ama-performance ami azatshiyana kakhulu. Umuntu onke yabebuya ezongilalela ubuya nxa kuthi kade le backache, kumbe i-headache, kumbe kuyini. Nxa esuka, kumele i-headache liyana ibe isingcono. Nxa ingekho ngcono, siza continue kalalele ingoma, anti uzathenga i-CD kumbe ingoma eyi-1, hambe uyeyilalela. Ucele la uNkulunkulu ukuthi akuncedise ukuthini, kusile, ngoba ingoma engizihlabelayo ngeze message yokusilisa. So that's really i-message engiyisebenzisayo mina, ngiyenza egcekeni. Angina kuthiwa kumbe kuyafihlwa, yeyi into zami khona ngani ngizokunyanga, kwenzela emagceke emfihlwa. No, ngikwenza anyway because it's for everyone. Ngikhule ngiyi-Christian, but ukuthi ngiyi-Christian, ngiyi-Muslim, yilokhu kuyadivida abantu. Uthando, if love is a religion, yikho engiyikho.
Leyo bekuyingxoxolo kwasazana Loveness Wesa Mculi. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Uhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edale lephalamende engowe MDC Alliance.
Ya mnumzana, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga bakithi.
Ye, ungasitshela ukuthi siyabona ukuthi akula kuhlaliseka elizweni lapho ngendaba zezombusazo, i-politics. Ibathini abantu eBinga kapho nxa likhulumisana ngodaba lwamabandla wona la MDC Alliance le-MDCT?
Akwazi, into le abantu sibathiingunda basakwazi ukuthi benzeni, abasazwisisi ukuthi ngene kuhamba, ngoba kanye ipolitiki sezitshintshile, ngoba abantu bekwazi ukuthi bena ngivotele ubuntu wabo kuyabe ngumuntu wabo kuze kuphele. Manje lokho sokwenzakala ukuthi abantu bavotele umuntu kodwa sokukhanya sekule ibanda kukhanya sekuba confusion njalo ngifuna ukuchasiswa anda sakuzisinda abantu basiphesekile amanga amazi.
Manje ngokubona kwakho wena kuyini okumele kwenziwe ikakhulu sikhangela ukubana ukhetho luyeza maduze kungela kulungiselela?
Ya, ubuse bakhona isifundezi kupolitics iningi kakhulu and sikhangela ukuthi sine 3 years elokhu phambi. I think okubalele kwenziwe that is ukuthi kungene ebantwini abantu bechasisele ukuthi kwenzakalani ngoba abantu abasakwazi ekuba koshize izinto lezi asahambi njengenjayela bayai then ngikhangelele ukuthi i-3 years le hhayi isikhathi esiningi sikakulo ukuthi bazakushisisa abantu behazi ukuthi kuyini okwenzakileyo kuyini okuzakwenzakala and kufanele benzeni bona njengabantu abalamalungela.
Kodwa-ke siyabona ukubana bakhona abanye asebexotshiwe okhansila lama MP esigabeni sakho khona ngapho siyazi ukuthi uxotshiwe omunye uMP uDubeko Sibanda. Ubakhona yini amakhansila axotshiwe esigabeni sakho?
Ukatilisa amakhansila bebengakangenelwa axotshwa kuDubeko Sibanda yedwa uxotshile uSinampande uSeleda odinga ngoqaleleni so edinga besingabantu abathatha ababili eparlamenti senzele ngedwa so kuthi ukuthi uxotshwa lokhu kukhanya kukhonfitile nawubuzi bakhona abantu abazuza right abantu bayaxhutshwa njengoSinampande wafaka umuntu wenkaya endaweni yakhe kuloko abantu abakuzwisisa ukuthi vele kwabani.
Sishiye ezombusazo ke sikhangele ezomumo wendlala siyabona ukubana izulu selike lakhiza kwezinye indawo kunjani khona ngapha?
Izulu linyile ngathi Harare lawayo kathi sivila ngiyafika nje ngivela kobulawayo bekunezulu I think past 3 days imfuyo yagileza kodwa lapha kithi Harare kungukufefeza kwezinye indawo kuthi indawo ezinye zokuzoti and sikhuluma kanje I think nxa lingananga ngeviyo nalezi kuzoba nomonakalo omningi ngoba indawo ezinye azisabanga ukunata endaweni zabolwane isaba konke ngalelu sulu esiyabhindi abantu abalamani and kuzitulileni bhati nje bengikhona nje zama ukuthi sifanekuzilungizoyidam but ngokwa-next year kuze kubamba amanzi akulamanzi kathezi abantu banata i-5-20 kilometers kuzambezi ngokwayo.
Sike sakubona emapikitsheni enkundleni yokuxhumana i-Facebook ungani ule nhlelo ozenzela isigaba sakho khona ngapho ungasitshela ezinye zenhlelo zakho?
Ngikathi inkinga enkulu kakhulu indaba yamanzi wonke umuntu uqala ngamanzi emti ngabe liyasincedisa ngabe liyasidingela udona ngabe nayo i-government ayisekho engancedisa amadona lawo bakhala ngemali sesikwenzayo sizama ukuthi kubuthanisa nje nezakhamizi lokhu esinakho okulitshwana ngobuncane esiyabe sinakho omunye kuyele fotoro omunye kuyele lwazi sizama ukuthi sincedisane ukuthi silungiselele iminyaka ezayo ukuthi ngeyibizelo lenganandi bebihle then kuhamba amanzi ukuthi abantu bezincedakali so sinamadamu amathathu empali endaweni zesaba ngapha esiya mambili then sibili lelinye lapethe enyanga lapethini na udubo esinalo amadamu lawukuthi siwachethe sekuludubo lwamanzi ukwathisa akusela manzi isi nje sasa ngiyavuyela ukuthi ngedinga amanzi ngemota almost 10 ihambisa lapho kwakhiwa khona so kungathi sokusibisela emuva and sikhangela ukuthi izulu linabuya entime nasingakaqedi nisenhlelo zamakilika but konke lokhu sokunyise ezidakula manzi.
Hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalela
nombongile kakhulu dolobabeni.
Lo-ke bekungumnumzana Joel Gabuza omela isigaba seBinga South edalela ephalamende ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zibikwa lokhu ziqoxa ukubhikitsha emngceleni weBed Bridge. Izakhamizi zeGwanda lapho kucatshangelwa ukuthi kule mikhobo ebulala imbuzi imunye igazi lazo zikhala ngezanuse ezithiwa ngotsikamtanda. Sikugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olungalelisayo ngekhwizikani abanganyelisanga sisondabaesilakho ukuzilalela ekubenzini ku-www.voa.co.za.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.